Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuMpalakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we ILO ihlupho silangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma lehulumende yethu lebusiness. So sabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende abaqhathi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Nxa ubaba umthulu minister esteem fashion yehlile, engxenye ingabi yehlile xa besijonga emaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga osokukhuphula inani labahlaselwa ngumkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbom, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende abaqhathi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hogbo uthe loba nje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe kumele kube lokukhumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole ongamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni, amazwe akuzeka ze-Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lo mehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele ukwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemitshini yakulezinsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. UMnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eleZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano omphathi ntambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, uMnumzana July Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaHogbo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba ukuleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi yabanhlanganiso ezizimeleyo lamakhansili ethu.
UMnumzana Hogbo ubuye kweleZimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhathi abenhlanganiso ezihlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheke emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Khuda Kwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHongbo kuzancedisa eleZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we ILO ihlupho silangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende yethu lebusiness. So sabonisana the challenges we are facing, but essentially akaso yena azomalungisa. Sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala nebusiness lapha silungise ama challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seyiqalisa ukusebenza but iyayenza ama baby steps. We wanted to run, we wanted to work much effectively.
Ugodwa osebenza engumbalisi umnumzana Themba kuyemoyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhatshi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi, kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuso.
Iy'ncwedi zithi uhambo lukamnumzana Hogbo luqakatheke kakhulu kwele Zimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa umnumzana Hogbo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana nomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kwele Zimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo lokugcina imali eyokwakha lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula lohlelo olusungule namuhla ewange olukhangelele ukwengezelela lapho okwakhiwa isitichi ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitichi esikhangelele ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula lolu hlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, umgcini sihlalo wenkampani yeZESA Holdings umnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Umnumzana Ncube wethule lokho kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iphalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokho kwabangela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold ZIG kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe le-RBZ. Kusenjalo ingcwethi yezenotho yasemelikelo Dumo uSteve Hank uthi eleZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Ubaba umthulu minister esithi inflation yehlile engxenye ingabe yehlile ngabe sitho emaphepheni kodwa ke mina ngizakhuluma mele abantu abaphansi ukuba bathengayo uzananzela ukuthi khathi esingasikhuluma kanje uzathola $1 is equivalent to around $25 $26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumende esemthethweni e-Reserve Bank ikokukhona. Kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga uzananzela ukuthi irate abayenza siyena leyo uzathola abanye nxa usuyi-convert irate xa uthi usebenzisa i-RTGS usenza iswipe ungayikhangela ukuthi athothe kulezinye izitolo ezifika kubo 35 $1 US to 35 bond RTGS.
Umnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate. Likubona njani lokho?
Yikho nishilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikona bobo 25 samples ya 26 but yomkhambo omnyama sikhuluma kanje kathesi kwezindawo yayithenga ama 40 kusiya ku 43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisi sesitsho njalo ngezindaba bazama ukuthi lo mkhambo omnyama iblack market lawo sebeyilegalize phela besingakhayelanga ukuthi uminisi avele akhulume ngayo ukhulume sigale uminisi akhulume ngaleyo kahulumende esemthethweni leyana yomkhambo omnyama vele ihlishwa ingabi khona yikho vele ukuthi as long leyana yomkhambo omnyama ikhona i-inflation izahlala lokhu iyi-problem ngoba yibona abantu abagangele abamanipulate izinto kwenzeka ukuthi ikho iindaba zesiskas lezi qhubeke zihlupha idola lethu laba liphela amandla so ngezinye indlela thina njengabantu esithenga isiphansi siyakuza uminisi ukuthilo kodwa practical asikuboni kusenzakala sibona nje lokhu iziqaniseli siya phezulu abantu bethwala nzima nxa bezama ukuthi bathole idwala le-amerika kumkambo omnyama
ingcwethi yezenotho esemelika lapha Steve Hanke yena ngomgqibelo ukhiphe umbiko esithi iZimbabwe ilokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazwe onke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazwe onke omhlaba
yes lokho kungaba liqiniso lanqangela ufakazi lakwezindawo ukuthi uhamba kanjani kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho uhlupho esibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrol izinto lowana oyabe efake iprice yakhe wena nga usiya ku-RTGS awusoze ukwazi emtshina wekubhalweni yabona sokuthiwa umtshina nga usuzimele zukayilize sithi uyayidivida ubonti no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhuphuke yaphezulu nge-rating so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka leyo ndlela engxa yiwenza i-research kodwa lathi esikubonayo eqinisweni yokuthi inyanga lenyanga nxa sirholele njengezisebenzi siyananzela ukuthi nxa usuthi uyakuthenga kwinyanga elandelayo kwezele into okuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTGS iyabe sicansile iimali zethu azimndawonye ngendlela they are not stable zihlala ziriza siya phezulu
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano weSADC undawonye lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi ye-Afrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijiyene ezingenomhlangano oqoqwe yi-SADC indawonye lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025, umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugatsha lwakhe lubeke eceleni i-R813 million eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende uzaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika isigidi ezilikhulu i-$110, kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Program yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethesa umphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa uMnumzana Senzo Mchunu umlando wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuzwe i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketsha abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide eStilfontein eNorthwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action uMnumzana Meshack Mbangula utshele iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ngolwesihlanu lapho bebekhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otsheketsha abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi eziselizweni ngokungekho emthethweni.
Thina sithi kukhona into ekuthiwa ubuntu. I-government yethu mayenze sure ukuthi while nayo le rescue team yakhona ingakacali ukusebenza, abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla. Because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu, ukhishwa idoda. So sithi u-government save impilo zabantu, abantu laba lapha ngaphansi, hayi ukuthi mhlawumbe ilwane or abantu.
Umnumzana Mchunu ubangela ukuthi uthela ukukhulu futhi ngesikhathi sithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tjeketsa bokuza bahlengwe ngoba sebe baqomile.
There were many people who spoke. They said
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi njengezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketsa ngoba lilambile njalo lingelamsebenzi. Kodwa lisitshele ukuthi indaba emgodini lapha ugcwele abeZimbabwe labeMozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi zelokishini lekhuma lapho iningi labotsheketsa laba abahlala khona, umnumzana Thembile Botman, uthi akuzwisiseki ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe ngenkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze iimposiso akwazi ugovernment ukubajaja ngasomething, akukhathalise ukuthi badabukaphi. You must remember, ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina bezisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo luntu umnumzana Mamehlwe Sebei uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befele emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthi section 11 wesisekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucace ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6.1 owe International Covenant on Civil and Political Rights 1966, wona othi wonke umuntu ulelungelo elungasusekiyo lokuphila.
That is a speech worthy of a minister of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathi Ntambo Mchunu ifana xa thulisa sethulwa ngabaphathi Ntambo bakahulumende wongcindezelo. Yonke inkulumo yakho isitshela ukuthi laba bantu ngabeZimbabwe, ngabeMozambique, utsho ukuthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tyeketsa laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga, wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okulabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazivikelanga, njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqhathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Nasisius Zwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala, kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two
abancane labadala bayathatha izidakamizwa begcine belingeka besiya emacansini, okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
umqondisi weNational AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatranyati uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama drugs. Ukuthi abantu nxa sebengena kuma drugs basaze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama behaviors aba angakhozela ukuthi bethathe HIV kumbe bememethise HIV kulabo abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sevelise kuma drugs asaze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impila kahle yakhe ingabi kuhle.
Olisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo umnumzana Efort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lokunzima obukhulu ngoba ukuthatha kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni, okucina njalo kudala okunye okunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kunelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ekusasa.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingela mkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engela ngculazo ngokwazi kwami, kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubezenatha edakwa khonale esikolo seba nje ingculaza. Okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa-ke uzidingile umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path, ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni, i-13% kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesetheswa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni, esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngozibandlela. Lanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho, uBiden wethule umbiko ezolo esazisa ukuthi uthethe leli nyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka ukubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho. Kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala, lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana noMichael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Effie Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona, ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulo mthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats, ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza-ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona haya kuvunyelwa ngokwenza kodwa uTrump laye wakwenza babakwenze vele akwenzileyo uBiden asontwentsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika lokho into esiyajwayeleka yazinza yahlala uTrump wakwenza uBiden uyakwenza ngethemba abaseza qhubeka bekwenza vele besiyaphambili ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe lokho kuthiwa ipolarization ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyini okwenze waguqula ingqondo?
Lokho ayekutsho wayekhankasa wayesadinga ukuthi abantu bemelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani umthetho kawulandelwa gwetshwe kwenziwe zonke leziya zinto wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa ke njengalokho engasabi ngupresident sekungena uTrump kafuna ukuthi achiye umntane kaphakathi kwalokho kuthiwa i-legal jeopardy engozini yomthetho. Ngakho ke usemkhipha kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela. Okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa ke njengoba senke ngatsho vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump. Ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga. Kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakazi yenziwa. Sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize. Into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi lethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iPhalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenza ngakhona umthetho ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7, simbone ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7. Kodwa ke osokumkhathaza kukodwa. Manje makuwukuthi abezanu bayalwa bebodwa bebanga upresident ukuthi bazafake nanku Congress. Anti Congress yikho lapho kuthethwa khona upresident wezanu. Thina singena thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa. Kufanele sikhulume ngento eyodwa ukuthi hayi kungayenzakali into eyayenziwa ngo-2017 ukuthi izanu yasebenzisa amasotsha elizwe bechaya ikhube ekhipha umgabe kathi bona sebesizibona i-restore yezanu PF, which is wrong. So that is nga concentrate kulento le angiyiboni isinika ingqondo engasinika ukuhlakanipha kuya phambili ukuthi bayenzani kuzanu PF. We don't care. Thina esikhuya care ngakho ukuthi they mustn't even try, bengazami lokuthi bezame ukunjani ukuyifiltrate ngapi uconstitution yelizwe baba iconstitution yelizwe ayibuvumi kono.
Silesicelo njengezakhamuzi zeward siward 11 emgusa. Abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhlaka 26 bezoyenza umhlangano bezositshela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni. Bayabuya kusukela mhlaka 1 November baze besebeqalisile but asibaboni. Umonakalo lokhu sibawesi izihlahla ziyaganyulwa mahlayane eforesta. Imizi yangena taputapu monakalo uyanda. Sicabanga ukuthi babezosirobha babengalaqinisa yibo abavumela abantu ukuthi ithengiswane endaweni yabona imali yakhona bayidla bonke.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela imibono yenu. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Okanamhlanje muli eZimbabwe siluqhiba lapha uhlelo lwehlanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.